Indabeni zethu lamhlanje kulokuxokozela okumangalisayo kumabandla ezombusazwe ngesikhathi sokudinga abazancintisa kukhetho oluzayo. Kuboshwa amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party kobulawayo. Amalungiselelo ombukiso omkhulu walonyaka oweZimbabwe International Trade Fair asekuzinga eliphezulu. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni lamhla sixoxa lokuxokozela kumabandla ezombusazwe ngesikhathi sokudinga abazancintisa kukhetho oluzayo. Lingakhuthwa lohlelo lwezomculo olwe Woza Woza Friday. Ku-Live Talk lamhla sixoxa ngokwenzakala kumabandla adinga abantu abazancintisa kukhetho oluzayo. Abanye sebehlaba umkhosi ngokushiwa phandle kwalokhu. Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama umagagasi athi 909 AM 4930 15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa njalo ukuthi siku-WhatsApp la ku-Facebook ku-VOA Ndebele.